sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMfumfu 2023 ngokipstube. Endaba zethu lamhlanje.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo ukuthi ngubani oza sayinela laba abantu abayo sebevela ebantwini.
Umnumzana Sengezojabangu waxhotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abaza kuncintisa kukhetho lwama-by elections.
Mina andireport kuSengezo. USengezo kasilutho kimi, umuntu nje ngimbona ezitredini. So akukhulumayo kungabe ku-affecta abantu bakhe hatshi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngi-challenge i-recall yami.
Kodwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change bathi uyaziyenga uJabangu ngiqhubekela phambili impi phakathi kwele-Israel le-Hamas. Zalethulele zamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Sengozojabangu waxhotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa mhla ka-7 Mpalakazi. UJabangu utshele iStudio 7 ukuthi uselamagama abazancintisa kukhetho lolu njalo labazangena kudale lepalamende kusetshenziswa okuthiwa i-proportional representation. Uthi bazatshiswa kabuhlungu abazakwenza intando yabo kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ezigabeni phose ezilitshumi lapho aqhotshisa khona amalunga edala lepalamende. Ibandla lesalisisi lidla amalahle ngokwethulwe nguJabangu othi okwamanje ungumsekeli kanobhala jikelele kwe-CCC. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo ukuthi ngubani oza sayinela laba abantu abayo sebevela ebantwini. Ngezinto kathesi ezimi ngayo in terms of principle ukuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende kumbe ukhipha abantu ephalamende nguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende. Kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo, inkantolo engaphezulu i-High Court. So i-High Court yilo ezahlazulula ukuthi vele ololungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-High Court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi ku-Congress yimi ingavele itsho njalo kutsho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina. Kodwa singasabala inkantolo sesikhangela nje ama-facts. Olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embakhiphileyo labantu ephalamende. Iphalamende ivumile bona kababakhiphanga ephalamende mhlawumbe bebevele bezakwehluleka lokubakhipha bona ephalamende.
Ye, lapho utsho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho, kumele badlule kuwe. Abafaka abanye abantu bebangalunganga bengakwenza khonokho.
Sizazama ukuthi sinqabele ukuthi kungabi la ma-double candidates ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa. Inqaba kuthiwa yi-ofisi ka-secretary general, angisomabhalane ka-president, ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso. Kutsho ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama organs of the party engiyayenza ama decisions yimi njalo engilobayo izincwadi yimi njalo engikhipha imbiko eparty so ngaleyo ndlela kuthi ukuthi sizavala isikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama double candidates and ngimele iparty phe laba bahambe enkantolo ngama individuals akula muntu omele iparty ongichallengeleyo mina ukuthi angisiyo secretary general any member uyakwanisa ukuthi akuchallenge but kalalungelo lokukuchallenge lokho kuyabe kusithi ukuthi mina ngangichallengewa umuntu omele iparty akula muntu osekwenzile lokho so kuthi ukuthi nje ngifakelwe nje ipenalty e-High Court.
UMnumzana Sengezo-Jabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC besixoxa laye ekobulawayo kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zebandla le-CCC. Isikhulumele sebandla leli uMnumzana Promise Mkhwananzi ubethembise ukuba uzakhuluma le-Studio 7 kodwa asatholakalanga sazi sabuya emoyeni. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda waxotshiswa nguJabangu edale lephalamende uthi indoda le yenza okungekho emthethweni.
Uyabona okwakuqala mina andireport kuSengezo. USengezo kasilutho kimi. Ngumuntu nje engimbonayo ezitredini. So akukhulumayo kungabe kuaffecta abantu bakhe hatshi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngi-challenger i-recall yami edale le High Court. I-challenger because ngiyazi ukuthi yenziwa ngumuntu ongayisuye okumele ukuthi ayenze. USengezo kaso Secretary General wami. Kaze kakazake kube lesikhathi lapho ekake ngareporta khona kuye ephathini le okuthiwa khona i-CCC. Ngenxa yalokho-ke lokhu akhuluma ngakho izifiso zakhe ekhuluma la ekhulumela abantu bakhe wona kalula abantu bakhe la yasebenza lapo abangahlanganisi mina labanye bami abangaxotshwanga ngendlela efaneleyo ephaliyamente.
Uthi-ke umuntu ongasoze alandele khonokho akufunayo ngasoze akukiye ukuthi ungene ku-by-election ngakho-ke nxa sungena usuyabe usuyi-double candidate so uthi abaza kwenza khonokho uzabajezisa futhi ukubona njani khonokho.
Hayi yabona uSengezo ukuthi nje seluhlanya ngasakwananga ngoba iqiniso elikhona ngelokuthi ama-double candidates akhuluma ngawo thina vele siwajwayele bevele wafakile kobulawayo lapho wachaya but njenge-by-election yona leyo ukuthi khona iza kuba khona angikwazi engxenye ngaba khona emaphutsheni akhe angiyiboni mina ngizama ukuyikhangela sibili le by-election akhuluma ngayo uSengezo ngibona ngani yinto nje ezaphelela emoyeni njengezithukuthuze nje angiyiboni sisi
yena uthi konokho-ke usedalele umthethwandaba kafana lokuthi limnike umbekwa ngoba yena vela kula muntu omchallenger ukuthi kasiyo interim secretary general ukuthi akula even oyedwa
ngimchallengile mina ukuthi kayisuye interim secretary general ngimchallengile ku-founding affidavit yami ngisithi khona ayila umuntu mina ukuthi ngu-secretary general angikwazi njalo lokulunga le CCC angikwazi ngatshengise ukuthi yena uyikho lokho akutsho khona akulaluthwala utshengisayo akulaluthwala uletha phambili ukuthi lutshengise ukuthi for sure uyikho lokho akuyitshoyo ngaphandle kokuthi nje esinya ekhona ngale lapha khona khona so I still maintain position yami yona leyo uSengezo kaso secretary general nakanye kalalutho aluletile edalele umthethwandaba olutshengisa ukuthi yena ungu-secretary general kumbe njalo ukuthi mina ukuthi ngaxotshwe party so kanamandla phezu kwami uSengezo is just ngumuntu nje osihambelayo esitrictly.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda usanda kuxotshwa edalele ephalamende nguMnumzana Sengezo-Jabangu wexoxa le Studio 7 esebhinga. Ikubekela pambili impi ephakathi kwele Israel leHamas ngesikhathi ele Israel lihlasela ngamandla eGaza ngendizamtshina ezithwele imibhobho njalo lilungisela ukungena kuleyo ndawo lisebenzisa amasosha ahlome aphelela njalo ajame emngceleni weGaza le-Israel. Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Israel lilakho ukungena eGaza lisebenzisa amatanka athwele imibhobho emikhulu lokunye. Ngakwelinye icele ukuyaxokozela emngceleni wakwale Lebanon le-Israel lapho phoselwana khona amabhomba. I-Hezbollah esekelwa ngele-Iran isidubulana lamasosha akwele-Israel isola abakwenza eGaza. Ukuze sizokunengi ngempi le sixhume ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Thabang Nare okwenhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe lapha ukhuluma ezimele.
umhlaba wonke bebe lokwesaba ukuthi singagcina sesingena kumpi yesithathu ehlanganisa umhlaba wonke i-World War. Ngoba kunje nje Israel kuzwakala ngani iHezbollah lapha eLebanon naye kuzwakala ngani isifuna ukungenela empini le Israel le Hamas ukuthi le Iran la izwakala ngani la iyalungiselela kwazi ukuthi impini iyanike Hamas imali. Le Russia kuthiwa ibithumeza indizamthina zokulwa eduze nje ingani yasikiza nje kulokwesaba kakhulu ukuthi kungagcina sekusiba le mpi engalumathe benkulu kakhulu khona phana.
Singathi-ke kulungiswa njani nxa kulokwesaba kunje?
Kunzima Duke, kunzima. Sibonile United Nations Secretary General laphana kuTeres esithi hhayi kakukhumisana kumlotha abaningi balokho besithi leyo okuthiwa yi-two-state solution ukuthi Israel ne-Palestine behlalisane kuhle khona phansi. Kodwa i-Israel ithi yona ayila problem ne-Palestine, ubuduko kuba yi-Hamas, ngoba i-Hamas yesuke yathumba abantu abangama-Israeli, yabulala abantu abangama-Israeli. So abantu abaningi sibonile abantu be-demonstrator endaweni ethiyeneyo nase-Washington DC kukhanya basekela i-Palestine, kodwa ayi ngenxa ye ubuqhiwu lobo kwenziwe iHamas bathi hhayi iHamas abayisekele. So kodwa kuba nzima khonapho ukwahlukanisa iPalestine leHamas.
Ye, siyabona njalo ele Israel lithi lilakho ukuthi lingene eGaza Strip khona ngale kuyahlasela phezu kokubhomba konke lokhu. Pho-ke abantu-ke abasuze befika kakhulu khona?
Hhayi, lokho yinto ezabanzima kakhulu ngoba kuthiwa kulama-tunnel ukwembiwa ngaphansi so bakwanisa ukuthi becatshe ngaphansi so abakwaziyo ezokulwa laba bathi hheyi yimpi engathatha okwedlula inyanga ezilithumi ukuthi sibili nxa i-Israyeli sithi singena emhlabathini waseGaza.
UMnumzana Thabang Nare ukunhlanganiswe Organizing Zimbabwe kweqoqa le Studio 7 eseBoston khonapha kwele Melika. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abaya James France Press babika ukuba uMnumzana Mohamed Bazoum wakhenqulwa libutho kwele Niger uyaphila lemoli yakhe. Abathuthuna umbuso bathi wazama ukubaleka ngontulikazi bambamba bamvalela esigodlweni sikamongameli. Elerashiya lihlasela edolobheni leKharkiv izolo lapho libulale khona abantu abayisithupha. Amabhombo aphoselwe kuleyo ndawo abhidlize isakhiwo sokuthwala incwadi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko wesenziwe manje
elobaba mkhulu.
Namhlanje ke silo umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba olukhulu kakhulu, udaba lukaSimiso Senkosi obulewe ke lisoka lakhe uDingani Sibanda. Kuthe sokunjalo ke umdeni wakoSimiso Senkosi ukuthi sebefuna isivulamlomo ukangaziwe amalobolo lezinto ezifanayo. Kambe esintwini kuyavuma yini lokho? Ngizakwamukela kuhlelo ngwenu.
Ngibingelela babuDube kubalalali bethu nabasakazi bethu be-VOA. BabuDube, abantu besakithi isintu yinto elichilo leyo yokuthi abantu bangabe sekuthole umuntu bese kuba lezinto ezifana nalezo ukuthi bathi bayalobolisa benza yonke lento. Kanti futhi into engavamisile ekadeni ukuthi kube nokubulalana kakhulu la othola khona umuntu esezowabulala unkosikazi noma mhlawumbe ophila naye obengakabi unkosikazi ngokugcwele. Kodwa-ke kuye kwenziwe nje indlela yokuthi mhlawumbe ke kuhlonitshwe phela lo osethule alondolozwe aze afike endlini yakhe yokugcina. Kungenzeka vele abakubo kwentombazana bakhalale mhlawumbe bathi bona bazazenzela konke laba ababulali bona ngeke bebeyingxenye yokumbeka. Kodwa-ke futhi laba ngapha kulo ongumfana mhlambe ongeno osuke bulale le ntombi yakhe noma lo nkosikazi wakhe kumele benze indlela yokuzama ukuthi kuthelelwane amanzi ngokuthuma izithunywa ezizoya laphana phela ziyolabhela ziyocela ukuthi kuxolelwane ngoba ekugcineni umndeni wonke usukungathinteki umuntu osukwenza ububi nguye lo umabulala.
Sikhuluma ngakhona ukuthi ukulabhela kuvele kwakusenzwa kudala kwakusenzwa njani?
Bengisathi mina kuye kwenziwe nxa ngabe umsebenzi sewenziwe nxa sebethumela umuntu ukuthi akaye laphana noma abantu bese-ke mhlawumbe labana sebesithi-ke akugezwe ilokhuzana umndeni wabo ngendlela thize bese kugezwa-ke ngakho lokho ukuthi mhlawumbe kuba nesilwane noma izilwane ezikhitshwayo ngendlela yokukhombisa ukuthi uzanywa khona ukuthi kubuyiswane kodwa akuze kwabizwa-ke ngokuthi kungamalobolo noma kuyinhlawulo kodwa-ke kuye kube yileyo ndlela ukuthi kugezwe lowo muzi nalabo futhi bezama ukugeza icala lela lingahlalise lilengela umndeni wonke kuze kufike ezizukulwaneni.
Ye, siyawazi ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwanga khonokho kuyangena uzimo ekhaya akunjani?
Ye, kunjalo impela njengoba sisitsho ngithi mina kuye kukhangelelwe ikakhulu nesizukulwane esizayo noma umndeni nje wonke othola ukuthi nxa kungalungiswanga kahle kusengenzeka ngempela into yakhona ibisisiba yindubu ezohlasela umndeni wonke nesizukulwane.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadilela kusasa ba.
Asibonge baba uDube, sibonge nakubasakaza
abanaleli.
Sike sizwe-ke ezokholo lesiKristu silo mfundisi uSeni Sibanda.
Namuhla ngizafuna sikhangele kwabase Efesu chapter ka 2 ngizabala ku verse 1 ngisiya ngiyehla phansi lina lalifile ngezimpambeko la ngezono zenu elalikade likhamba kuzo ngendlela yalomhlaba lilandela umbusi wamandla asemkhathini ongumoya osasebenza lakathesi phakathi kwabanga laleliyo. Ngifuna ukuthi sehle lapha sikhangele ukuba kuvesi ka 5 ithi lanxa sasifile ngezimpambeko zethu wasivusa kanye lo Kristu ngomusa lisilisiwe wasivusa kanye lo Kristu Jesu wasihlalisa kanye laye ezulwini ukuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise inotho enkulu yomusa wakhe lobubele bakhe kithi kuKristu. Ngifuna sinanzelele bazalwane namhlanje ukuba ilizwi lenkosi lithi thina sivusiwe laye uKristu. Siyakwazi ukuba nxa uNkulunkulu singabi mazi, uPawulu uthena lapha kwabase-Efesu lina lalifile. Umuntu ofileyo ngumuntu ongakwanisiyo ukwenza ulutho. Kodwa siyananzelela ukuba uPawulu uthi ngenxa yomusa kaNkulunkulu livusiwe. Livusiwe laphila kuNkulunkulu. Lokhu kuyinto eqakathekileyo okumele siyinanzelele. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu asivusa ngaso ukuze imizwa yethu, umphefumulo yethu ivuke kuKristu, ikufa kukaKristu njalo ngumusa lobunene bakhe. Ngifuna abantu bebekwazi ukuthi njalo sonke silaleliwe balaleli bami sibekwazi ukuthi singeke sasebenzela lumusa kaKristu, singeke sasebenzela ububele bakhe, kodwa kungomusa wakhe. UKristu uthi yena, wozani kimi lonke lisindwayo ukuze ngilethule imithwalo. Njalo-ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuba uKristu nguye ukuphila kuze kube naphakathi. Nxa sisiza kuye sithola impilo entsha kuKristu, impilo esehlukanisa labanye abantu. Lokhu akutsho ukuthi singabantu abakwanisa yonke into, kodwa akutsho ukuthi singabantu abathemba umusa kaKristu. Nxa siphakathi komusa wakhe, siphakathi kwamandla akhe uNkulunkulu. UPawulu lapha uletha indaba ezinhle. Indaba ezinhle yikuba asilahlonga uNkulunkulu njalo kumelanga sithone siphakathi kokuba sifile empambekweni zethu kodwa kumele sibe ngabantu abakwanisa ukuthi siphile kuKristu siphiliswa ukwamukela yena uJesu ukuba phakathi kwempilo zethu siphiliswa ukuba yena uletha impilo entsha phakathi kwethu ngiyakwazi ukuba abanye babuza ukuthi kambe lokhu ngakwenza njani zintathu indlela ongazenza okokuqala kumele ukuba ulethe inhliziyo yakho kuKristu kuqakathekile lokho yonke into ivelele enhlizweni okwesibili kumele ingqondo yakho iguqulwe ikwazi ilizwi likaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu liletha umqondo wakhe yilo elitshintsha indlela esenza ngayo izinto okwesithathu ikunanzelela ukuba thina sisesigabeni sokuba sihlezi layo uKristu emazulwini kutsho ukuthi uNkulunkulu usibeka esigabeni sokuba usikhangela njengabantu abakhe njalo nxa ekhangela thina ubona uKristu owasihlengayo ubona umuntu ohleziyo esandleni sokudla kwakhe ubona umuntu onamandla ngoKristu sesigqiba namhlanje kusihlwa mfuna unanzelele ukuba loba sasifile ezonweni zethu uKristu sivuse kakutsha uKristu letha impilo enaphakade phakathi kwethu ngakho ke mzalwane akumelanga udangale uthi mina ngikwanisi kodwa into eqakathekileyo ukuthi uvumele amandla kaNkulunkulu asebenze empilweni yakho ukuze uthole lokhu ukuvuka kakutsha okukuKristu amen asithandazeneni baba ngegama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba umvuse phakathi kwesono babekwazi siyakwazi ukuba wena babekuqaliseni wawuvela unobudlelwane lathi isono sasehlukanisa lawe kodwa ngoKristu ususibuyisele siyabonga igazi likaKristu eliyilo elisigezise ezonweni siyathandaza ke baba ukuba kuwe wonke lo olaleleyo basize inkosi babekwazi ngcono njalo impilo zabo zibe kuwe negama likaJesu amen balaleli bami asihlanganeni ngevikelizayo senzeni njalo lokho esikukhuthazana ngakho ukuthi asivumeleni ilizwi lenkosi lisiguqule lisebenze empilweni zethu
lapha sizwe umfundisi uSeni Sibanda esithulela ezokholo lesiKristu
siyalamukela kusigaba savacha igama lami nguThaba Kancube namhlanje sicoxa lomnomzana Sipho Sibanda owasungula inkampani etolika indimi ezichiyeneyo eZimbabwe
so ialaso inkampani eyenza ngokwendimi ezithiyeneyo okwakhathesi silendimi ezifika zona isithiyagalolunye siyazifundisa njalo siya offer ama-services a-related kwizindimi lezi agoqela ukutranslata kwama-document lokuyi-interpreta uku-editha ababelobile abakulobileyo kanye lokuproofreader
la kucabanga njani ukuthi lenze umsebenzi lo
so owenzakalayo ukuthi sabona ukusilela ukukhona empilweni nje la kuma communities ethu ikakhulu ku cooperative okila classes sikhangela ukuhanjiswa kwemibiko uzathola ukuthi eminingi yakhona iyabe ilotshwe ngesilungu izafunga ukuhumutshelwa isiwe esintwini isiwe kufrench isiwe esishoneni isiwe kanye la kusign language so kuba lokusilela thize ukuba khona ungakhangela kunika umzekeliso ngesikhathi se-COVID imilayezo eminingi yelotshwe ngesikhiwa eyayisakazwa lugatsha lwezempilakahle i-Ministry of Health kodwa abangezwayo endlebeni labangakhulumi ngemlomo abasebenzisa esithi i-sign language babesilela sizokubuya ku-information ababeyithola ekusakazweni okwakusenziwa imilayezo leyi kanye lezimemezelo ezinye ezize ezaziphunyiswa ngohulumente kanye dogatsha lwezempilakahle so thina ikho lapho esasingena khona ke lapho sincedisa ukubana abantu bathole injalo bafinyelelwe imilayezo abangabe beyidinga
njengosakhulayo kuyini okwakupha idlabuzane kumbe umfutho wokuthi uthi ufuna ukuyenza umsebenzi onje
ngiyabona mina idegree lami lakuqala ngibelingele esindebeni kwathi elesibili laba yi-masters ye-African languages So vele ngingathi kuyinto engayifundelayo esikolweni emfundweni yaphezulu. So ngokusebenza nje enganyikwenza ngokufunda enganyikwenza ngangibona ukusilela okwakukhona leso sikhangele endabeni zezindimi lezi zama-languages. So yikho ke ngavela ngahle ngaba lesifiso sokubana ngenelise lami ukuvala lelo hlandla elalivulekile kuma-languages. So kuningi okuyabe kumele kwenziwe, siyazama sibile ngendlela zokubana sisebenzelana kanye labanye nje esiyabezile mbono efanayo kuhiudionali.
Kwabanye nje abasakhulayo abangabe bebona umsebenzi owenzayo lowo bemangala nje ukuthi ha omunye osakhulayo yenelisa ukwenza umsebenzi onje, umbiko ongaba lawo nje onkuthazo kibo ngokuthi
ungabona njengoba ngitshilo lapho ekuqaleni ukubana i-degree lami lakuqala emfundweni yaphezulu lalingelesiNdebele. So uzathola ukuthi ekufundeni engangikwenza baningi ababekuze ukubana wenza i-degree lesiNdebele ufuna ukuyasebenza msebenzi bani, abaningi njalo babesithi ufuna ukuba yinyanga yini. So engingakutsho nje kubana abantu abasoze bathule ngoba imlomo vele ngiyabantu ukuthi bakhulume, kodwa thina njengolutsha kumele ukuthi kwesiyabe sikwenza khonoko sithole isiyenelise ukunanzelela amathuba akuhlangothi esikilo. Ungabe ukwezokulima, ungabe kuma-languages lapho esikhona, lathi sabona ukusilela okukhona, sabona amathuba akhona, saqalisa ukusebenza khonapho. So njengolutsha ozokufuneka ikakhulu nxa uselizweni elifana leZimbabwe leli lakithi, sokufuneka ube ngumuntu oyenelisa ukubona amathuba akhona. Ungabe ukuluphi uhlangothi lwezemfundo kumbe ufundele uphi umsebenzi, ubona ithuba elikhona njalo lisebenzise. Ubuhle esilabo thina kuma-languages kokwezindimi ukuthi indimi zingena yonke ndawo.
Okusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Sipho Sibanda owasungula inkampani eyokutolika e-Alaso. Asihlangeleni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Thabo Kancube, ube losuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Nyanji usipha impumelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League.
Iqembu elihlezi endaweni yokuqala engalanini yemiklomelo yelengezi Platinum Stars linqobele yadange 1 kanye emdlalweni obusenkundleni eBaobab. Limpumela ithi iqembu leli lemiklomelo engamashumi amahlanu lesikhombisa 57 kuthi ele Dynamos lona elinqobele ZPC Kariba nge 1 kanye lisendaweni yesibili lemiklomelo ngamashumi amane lathoba munye 49. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele Highlanders ngasemagumeni yeBaobab Field. Iqembu leManchester Diamonds lichayele wange nge 2 kanyanga sekibo. Ukuthi enkundleni National Sports Stadium iqembu leCapes United libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Cranbourne Bullets. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyagqibe uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC waxotshisa amalunga ebandla leli edala lephalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by-elections. Kodwa amalunga ebandla le-CCC athi uyaziyenga uChabangu. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele-Israyeli le-Hamas. Sifukuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisayo ngenjabulo umthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.